documentary yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi seGugurahundi. Esikhathini esiningi sibokhuma ukuthi kwafa abantu abayi 20,000, asikhulumi ngabantu abanyamalalayo. So i-documentary yawuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo, udaba lwama-missing persons. Kukanti i-documentary yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona waphatha njani omama, ngoba nxa sikhangela omama abaningi bathotshwa, bachaywa, bahlukuluzwa, babanjwa iganyavu omama abaningi sibili. Kodwa konke lokhu azake sikukhangele kumanye ama-documentary. So singathi kukhangela i-ground ngelinye ilihlo, sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo. Okwesithathu, i-documentary yokugcina ikhuluma ngendaba yama exhumations kumbe ama mass graves. So nxa sikhangela ama documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile, aphongukhuluma nje ngeground yonke kodwa ajonge izinto ezithile ezispecific.
Akhona amanye ama documentaries aseke enziwa mayelana ngeGugurahundi. Kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu?
Lokho kumqoka kumbe uqakathekile ngoba abaningi abayibona iground esingathi ngama primary witnesses sebesifa, abanye sebafa. So uqakathekile ukubana sibe le evidence. Thina i-evidence leyi sigcina ngama documentary la. Ama documentary la ayebufakazi. Lanxa abasila kuground abanye sebetshonile, kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani, ukubana umama baphathe kanjani, ukubana abanyamalalayo banyamalala njani, umama wakhona wawunjani. So sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi okuqadlele kwakhathesi evidence collection, ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube le ndlela yokukhangela lokho okwakhulunywa ngabantu esingathi ngama-victims. Ngoba angeke kwaba lokhu kwahlulela kuhle kumbe i-justice uma iqiniso elingaziwa. So injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ube wazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands.